sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamungela kustudio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMpandula 2022 ngokwesidube. Endabeni zethu namhlanje.
Umnanga kuzwile into yokuqala obele sibeyazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalithi usube kwazi ukuthi khona sebenzi
abakubandla le Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York izolo bathi ukhanya ngani uzwile izigalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Uma betshengisela bengaphandle kwamazwe badinga ukuthi izimbabwe ibonakale njani azikho ukukhalela ama-sanctions na
bayakusola lokhu abakubandla lezano pm izisebenzi zikahulumente zithi zizatshengisela kusasa kumbe zizakhalala umsebenzi salethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change abatshengisele phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ukuthi uzwile izikhalazo zabo kodwa bayakusola kakhulu lokhu abakubandla le-ZANU PF. Bekuxokozela izolo eNew York kwelemelika ngesikhathi amalunga ebandla le-CCC etshengisela esola okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe eZimbabwe. Bathi wephula ilungelo loluntu njalo ubopha abaphikisayo mahlayana. Bakhala langokuthi ukhetho kumele lwenziwe ngemfanelo eZimbabwe ngomnyaka ozayo. Abakunhlanganiso ye-December 12 Movement labo batshengisele bechudoza okwenziwa ngabe-CCC. Unumzana Tambulayi Gwegwerere webandla le-CCC uthi
umnanga kuzwile into yokuqala okumele sibeyazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalutho usube kwazi ukuthi khona sebebonile sebezama ukuthi bajike bona ilokuzeni i-narrative yabo indaba ngokutsho kwabo siphumelele.
Ugwegwerere uphinde wathi
indaba ebesingayo kakhulu ibiyindaba yokhetho besingatsheli yena besizama ukuthi sitshele umhlaba wonke sazise umhlaba wonke ngendaba yokhetho ukuthi khona sifuna ukhetho olunjani eZimbabwe sifuna ukhetho olusegcekeni ukhetho oluqondileyo ukhetho olungaseze luyenza ukuthi khona nxa luphela laphana sowuvuka indaba ezihlala zivuka zokuthi khona hayi wena wehlulekile yini indaba yakuqala ebesingayo naleyo and besingatsheli yena ngoba yena simhlala simtshela uMnangagwa uyakwazi ukuthi vele sikhuluma ngani besifuna ukuthi ilizwe lonke umhlaba wonke wazi ukuthi khona singayiphi indaba kwendabeni zokhetho. Okwesibili besinendaba yelukhuzeni yokuhlukuluzwa lokubotshwa kwabantu eZimbabwe khona manje sikhuluma uJob Skhala usentolongweni usithole usentolongweni abanye abangu-15 basentolongweni enyakusimi bonke abantu abaselokhuzeni abasezimbabwe abasezikhundleni zokuba yinkokheli ze-CCC akula ongelacala okumele ayebuyela ngalo emadaleni. So yizinto ezizama ukuthi umhlaba wonke wazi ukuthi khona hayi kule ndaba la kule nkinga eZimbabwe indaba zokuhlukuluzwa lokunikezelwa kwabantu.
Umnumzana Nhlanhla Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance uyakusekela lokhu.
Abantu abatshengiselayo baqondile kakhulu ngoba kube lethemba elikhulu kakhulu uMnangagwa alibumbileyo eZimbabwe ngesikhathi ethatha kumgadi ukuthi ufuna ukwenza izinto ngendlela bekungeke kube lama demonstration wala ngabe wenze ngendlela ababethethe ngayo abantu bamncedisa sebesuka lapha abantu usephendukile useyena. So ke abantu balala ilungelo njengoba kuvinjwa eZimbabwe abantu batshengisele ba right ke batshengisele bese emazweni khona ngale bahambise i-message yokuthi izinto kazenziwe ngendlela eqondileyo. So ke sibona kuyinto eqondileyo ukuthi bamkhuthaze ukuthi
yenze izithembiso ngendlela athembisa ngayo.
Kodwa abakubandla lezano PF bakusola lokhu besithi akulunganga ngoba batshengisela ukuba bachothoza eleZimbabwe ongela ngqondo. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo.
Batshengisela sikhuluma kanje. Abalelwa muntu ukuthi bakwenze konke khonokho. Kodwa umbuzo osukhona ngokuthi uma betshengisela bengaphandle kwamazwe badinga ukuthi iZimbabwe ibonakale njani. Azikho ukukhalela ama-sanctions na. Ukuthi ubukhokheli bethu obukhona kathesi kubonakale nje ubukhokheli obungaqondanga. Ayikho kudinga ukuthi kube lokulezijeziso zenothwa yini ekubukhokheli bethu. Okuyinto ezabulala ilizwe, okuyinto ezaphambanisa even abantwana esibakhandileyo ukuthi baphile kahle. Ezinye izinto yebo nje singazenza. Ambona ukuthi uma bethe bacela abantu bana batshengisela bekhona abhakwela kithi eZimbabwe, bangayaliswa uma bethe balandela imithetho ekhona. Enye into ofanele lapha sinanzelele yikuthi iZANU PF ayisile bopha abantu.
Unkosikazi Sekayi Nzenza ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamafekthali uthi umlandakwa wenza imihlangano eminingi labosomabhizimusi eMelika ukwenzela ukuba beyetshala imali yabo eZimbabwe. Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF uthi
iZimbabwe is open for business. Isincedisile kakhulu ngoba kube lo tshintsho investment elebilethwa ngabantu abavela ngaphandle especially emfuyweni wamaChina even la ku Western Bloc la ku labo Russia wonke ama countries ana la amaningi abuyile sibili azozama ukuthi a invest eZimbabwe ngelokuzeni naleyane Zimbabwe is open for business. IZimbabwe vele is open for business njengoba umongameli eZimbabwe esitsho okade kungekho khona izolo. Kodwa okunye kwakhona kubangelwa ngama-sanctions. President, ingoma yakhe enkulu eyikuthi abantu abasuse ama-sanctions eZimbabwe ukuze izizwe leZimbabwe liphile, abantu beZimbabwe bengabaleki bezimpela kwamanye amazwe.
UGawule uphinde wathi
umumo womhlaba njengoba ubona umi mazonzo unje, izinto zikhwele zakhuphuka, asho Zimbabwe kuphela ekhangelane lobunzima. Yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelane nomzima, sikhangela lezi zinto ezikubo Russia ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondileyo, hathi indlela leyi eyalabadoda eNATO athi nayilamula inika abanye induku ukuthi batshaye abanye, abathi belamula benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kiwo besenza ibhizinisi yabo ukuthengisa izikhali zabo. So khonokwana kuyinto ephazamisayo kakhulu. So umnankagwa ulakho kuningi kakhulu isiphuma phakathi kwe-corona nale esiphuma kiyo, ilimaze kakhulu ama-economies. Into siyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Baningi kakhulu abantu abathi umlangagwa uchitha isikhathi ngoba balitshwani osomabhizimusi abadabuka emazweni asentshonalanga abangatshala imali yabo eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zithi zizimisele ukukhalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engahluleka ukukhuphula iholo lazo. Umnumzana Neva Nyahonzi omele inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eMatoreni North uthi okwamanje bahola imali eyangisayo.
Besimelele sibili ukuthi yona bazasinika at least okuncane, but sabona ukuthi kona nge-payday kwakungekalutho. Iholo zenu these days ikhanya ngani hayi asisakhoni njengababalisi. So esekuvumelane ukuthi khona mhlaka 26 nxa i-government ingakayenzeli lutho by mhlaka 26 kumele abantu bazihlalele endlini. Simelele ukuthi khona i-employer wethu at least azame ukuyenza something because imali esiyizuzayo kathesi vele ayisakhwani, akula lutho. Asingeke sikhwanise ukuthi khona si-report for duty from mhlaka 26 siya phambili. So simelele ukuthi khona sibone ukuthi khona kuzaba ne-reaction yini kumbe akula lutho. Bese sihlangane njengabasebenzi behulumende ama-organizations atshiyeneyo.
Singathi libonazani uhulumende uzalinika yini imali njalo lifuna ukuthi umbalisi kumbe isebenzi esihola imali encane sihole malini?
Thina ethi ukukangeleka phezulu ukuthi khona at least bangasinika imali kade siyizuza ngo-2018 around 540 years kumbe equivalent nge-black market rate, at least ngaba ngcono. because the actual money about Tabasinica, you want to 75 years, and when I put 75, who may have 75 years of the allowance, you know, I could be the ability to run a so, oh, it's 75 to go on at any time when I will keep a very close to 100 to the table. And then, third way, 100 years, you know, around 50,000 RTGS and 50,000 RTGS, you know, which is very high thing you need to. And I can only open 18 give them to the it is around 3,900, which is almost 4,000. So, China, if you have at least about 60%, about 40 kgs, already, it's not a good one, 12,000 is going everything into Bukela. Unafagi cooking oil, unafagi nyama, unafo, unafagi chevo, it's very absolute.
Unuzana neva nyawuzi, umele IPTUZ, esabeno ni 77 North, spoke lae, eze wange. Sina wange ni kusikaba Iceland Live, sikusikangele zwila kwa manye mazwe kwa mafichane. Unuzana seki Lavrov, opete uhlangothi lukahulumende, ulibona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abazwe abakhulumayo abathi leRussia lenza ubuchapa kwele Ukraine kuzokuqhutshwa ukhetho lwe-referendum ezabelweni ezigoqela iDonetsk. Bayavotwa kwamanje ezabelweni lezi ezihluthunwa ngeleRussia, kubika abezindaba abe-Reuters. Abantu abaningi batshengisele kwele Angola emgwaqweni izolo besola indlela owaqhutshwa ngayo ukhetho libandla elibusayo ile People's Movement for the Liberation of Angola elanqoba kukhetho lolu. Kodwa bakubandla le UNITA abathi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Abakudala le Senate kwele Melika abathi kumele kuvinjwe owenziwa ngumnumzana King Jong-un wakwele North Korea ololonga ngamandla izikhali zenuclear. So we pick at the Zamasigo. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili sikhuluma ngomgubho wenkosi uMzilikazi. Njengoba-ke siyawazi ukuthi usuku lokutshona kwenkosi solwajabulelwa ngabantu lwadlula, so-ke uya phambili for kwenziwani. Ukuze sihlaziye udaba lolosi lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, siyakwamukela uhlelo Ngwenya.
Ngiyalibingelela babuDube abasakazi bonke kanye labalaleli bethu.
Ye, akusitshele ukuthi pho kwenziwani kuyo phambili la.
Bengingajabula ukuthi alube singabambana ngamandla, siyekele nje ukungaboni ngasolinye. Kodwa nxa sekusiza enkosini uMzilikazi nje, sithi nje sonke umbumbi wesizwe, sihlanganeni sakheni izinto ezizakwenza ukuthi kungaphinde futhi kukhohlakale ukuthi kwake kwaba nenkosi ebizwa kuthiwa nguMzilikazi. Njengoba nanamhlanje siyaziqhenya nje siyisizwe kungenxa yayo inkosi uMzilikazi. Bengingafisa-ke ukuthi njengoba ubonile bekukhona ngisho namatshitshi laphana, izintombi ezisesencane zikhuthazwe, kube labomama abazazikhuthaza ukuthi zizigcine zizintombi nto. Lokho futhi kuzabe kuncedisa lokutheni zivikeleke ezifeni lokuthi zithole abantwana zisesezincane okuzajike kube luhlupho kuzo. Kuthi la majaha futhi lawo futhi afundiseke ngendlela efanayo. Kukhuthazwe nje ukuthi silandele, ungananzelela amasiko nxa ngalandelwa ngendlela eyiyo. Kuloku kuhambisana nokuphepha, ngoba ziningi izingozi amasiko asinceda ngakhona lapha okuthiwa lokhu akubanjwa, ngoba kudala kokuvele kuthiwa kuthiwa into nje iyazila. Xa usiza igama lokuzila uvele ungabusayiphinta leyona. So kuhambisana namasiko. Ngingajabula-ke ukuthi ama-leaders wonke kwezamasiko labo bonke abathintekayo bebambane, into leyiqhubeke iye phambili. Nalaphana emhlahlandlela besifisa ukuthi ngabe kungaba lesakhiwo mhlawumbe esingaba yisakhiwo lesane sizokwenza ukuthi labafikayo noma singasekho emhlabeni babekwazi ukuthi kwakuwumuzi wenkosi. Nxa kwenzeka labosomlando bethu benze ukuthi kwakhiwe izinto ezizobonisa ukuthi kwawona umuzi wenkosi wawumi kanjani.
Isizwe isizwe samthokazi ngenkosi, so-ke kakabekwa pho nxa ingekho inkosi kugcinwa njani konke lokho?
Lapha ukhulume inkalakatha yendaba. Nxa usithi isizwe, kuvele kule sitho esithi isizwe yisizwe ngamasiko aso, isizwe yisizwe ngenkosi yabo, inkosi la inkosi ngabantu bayo. Luhlupho kakhulu lapho. Kodwa-ke besicela ukuthi-ke abathintekayo nxa sokusiza ebukhosini bazame ukuthi bananzelele ukuthi lento ayikhondanana namakhumana kuphela ikhondane nesizwe sifuna ukuthi bame endaweni eyodwa babeke ecelele ukungavumelane baphume lento eyodwa ngoba isizwe sifuna iganda isizwe sifuna ukuthi sibe lomholi ozalandelwa yiso sonke isizwe
kudala
ukuthi kube nokwehlukana esizwe
siyakwazi ukuthi ubukhozi vele buyabangwa so nxa kunjalo okujowe lapha ukuthi kumele kulungiswe
ngempela ngoba uzananzelela ukuthi amantungwa yiwona asinika inkosi kunamhlanje nje nxa bona sebevuka sebesibekela phana sebejika futhi sebesima ngonyawo lolodwa kudala lokho okuthiwa ngesilungu i-confusion ngakho ke abazama ukuthi lokho sesikwenzile singasabuyela emuva sambe enziwe phambili
lapho ke lizwe umnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa baba Ngwenya
siyabonga baba Mbuso
abadala
sike sizwe ezokholo lwesiKristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lwanamhlanje
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje bemfuna sikhangele isihloko sendaba esokuba kambe abantu bangahamba isibanga esingakanani nxa bethandana bengakachathi lapha ngikhangele abatsha ukuthi nxa usese ngumuntu omutsha lisalungiselela ukuba lichade lingahamba isibanga esingakanani ekuthandeni kwenu asibaleni kuDaniel ichapter ka 1 iverse ka 8 ithi yona kodwa uDaniel wazimisela ukuba angazingcolisi ngokudla kwenkosi okumnandi langewayini ayelinatha ngakho ke wasecela induna yabathenwa ukuba imvumele angazingcolisi siyananzelela ukuthi iba khona imibuzo eminingi ebantwini abatsha abanye bebuza ukuba kambe singaya emacansini na nxa singatshati yonke leyo mbuzo iqakathekile ukuthi bekhona ngoba iyasinceda ukuthi abantu bazithibe njalo bacabange ngokujulileyo into yokuqala okumele ibe yiyo esikhokhelayo ilizwi lenkosi uPawulu nxa ekhuluma kuTimothy uthi yena nxa ukhangela abadala loba bengaso bazali bakho bathathe ngokuba nguyihlo lonyoko nxa ukhangele abesifazana abancane kulawe kumbe abalingana lawe bathathe ngokuthi ngodadewenu siyakwazi ukuthi umuntu angacabanga ukuthi nxa sengiphakathi kobudlelwane bokuthi ngithandana lomunye umuntu silungisele ukuchada kwehlukene lokuthi ngidlelana njani labantu abangabafowethu kodwa ilizwi likaNkulunkulu lapha liyasinika umlayo nxa likhangelana lini elithandanayo lingatshaji kumele likhangelane ngendlela ehlambulukileyo ngendlela engalankanuko phakathi kwazo ngendlela elobungcwele phakathi so ngakho umbuzo lo kumele sizibuze ukuthi yonke into ofuna ukuyenza nxa lithandana lingatshaji ilokuhlambuluka na ilobungcwele na phakathi kwayo iyaphakamisa ilizwi lenkosi kumbe lithiya selise phakathi kwehlazo ngakho abantu abatsha abaningi siyakwazi babethisakala imizimba ngenkanuko lokunye kodwa ilizwi likaNkulunkulu lithi kumele uzithibe ukhangele lo oyabe uthandana laye njengodadewenu kumbe njengomfowenu okwesibili ilizwi likaNkulunkulu lithi lona vele wona umtshado ungcwele kutsho ukuthi nxa kuyiwe emacansini uNkulunkulu wakubekela kube yinto eyenziwa emtshadweni ayisonto kumele yenziwe ngaphandle komtshado yikho sibona ukuthi yonke into leyenziwa ngaphandle komtshado kuba lo dubo undubo ezinenye sokusiba lo mntwana sokusiba lesisu abantu bengalungisanga kuhle izinto sasibone kuzethwa naye kulo mntwana otholakele elahliwe umama akumbeke etoilet wabaleka ngoba umtshiye egodini ngoba umtshiye ngaphandle kwegedi lechurch kutsho ukuthi ngabantu ababe sebenze ezinye izinto ongamelanga bazenze isikhathi singafiki ibhayibheli lithi yonke into lesikhathi sayo lesikhathi sokutshata kulesikhathi sonesi sokuba lithandane lingatshati lezinto ezenziwa ngaphandle komtshato lezinto okumele zenziwe phakathi komtshato. UNkulunkulu lenhloso ngomtshato ukuba umtshato ungcwele njalo umtshato kumele uhlonitshwe.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, igama likaJesu siyathandazela abalaleli bethu kuba basize. Nkulunkulu wami, ilizwi lakho liqondise, ilizwi lakho libe yilo eliba isibane esibakhanyiselayo kulabo abasafuna ukutshata bethandana. Bancede Nkulunkulu wami babasigcine beze bethatha umtshato ongcwele oyisibusiso kumuli, oyisimusiso ezigabeni zonke lasebandleni lakho. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungatimela kusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanjuse tulela ukwenzakala namuhla eZimbabwe.
Nazi impumelelo yemidlalo yenguqu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leDynamo selinqotshwe nge-1 kanyanga lengezi Platinum Stars kuthi iqembu leBulawayo Chiefs lichayele eManyika Diamonds nge-1 kanyanga. Ikanti iqembu leTriangle United linqobele iHerentals nge-1 kanyanga. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe liphuthe elisendaweni yesithathu kumncintiswano we-ICC T20 World Cup Qualifier ngemva kokunqoba elikwenze eThailand ngamaranza ayisikhombisa namhla emini. Iqembu leZimbabwe libe lamaranza angu-118 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha kuthi eleThailand lona lenelise ukubuthelela amaranza angu-111 lalo lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha.
Kusenjalo uSidney Green owayengumdlali wenqindi okwamanje osengumqeqeshi womdlalo lo uzama ukulolonga abashazi eziwayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
UGreen sevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala efamona kobulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Ngaqalisa iboxing ngile, I think 11. Dala labafana sikhona udlala, ngasejourney army. Manje ngisejourney army abangani bami batshele omkhulu weLlewellyn Barrett. Kuthi kulo kusomi osebrade kuthiwa nguGreen bathi mbise la bamtshata bahambise eLlewellyn Barrett ngaqalisa khona kufana boxing ekhanda man ngikholisa iboxing abanye bengaphunga ukudlala lam and babe bisa ama-rugby player ama-giant amakhiwo ngibatrying not even a minute. About 10 of them, this is one after the other. But
UGreen uthi udlale ezilolonga nabadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngibe professional, but you can take the professors. Ringo Starr, yeah. All kid power in them, I should train with them. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Solo fight, Michael Papala, kid power, I used to spar with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela owayeyingqungquthela esigaba se-heavyweight elizweni uTam
Utamo wabuya kuna mathini ukuthi ngimsebenzi. Manje wabuya, wathe buya, kathi ubuya efuna ukuthi ayisparinge nami. Manje ngathi kathi ngifundise umfana iboxing. Ngamfundisa iboxing.
Intatheli zindaba yemidlalo elodumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake badlala umdlalo wenqindi bephenduka kuwo bephatheka kunhlelo zokuvuselela.
Kuhle ukubona abadlali bomdlalo wezenqindi abakudala abama-1980 abanjengabo Sydney Green bephenduka sebengabalolonga abafana abancane beqhuba phambili imbali yeqembu lalilodumo okwakuthiwa iYoung Arts elaphrojisa abadlali abaningi abayibo ababe uphethe umdlalo kusigaba semathebheleleni ngama-1980s. Uselabafana abambalwa walaba esingathi ngabazukulu abesikaradini. Kuhle ukubona umdlalo kungasiwo wabansundu kuphela kodwa kuleminye imihlobo baqhube phambili ngo-1980. ngomsebenzi wakho muhle.
Iqembu leyang Arts Boxing Academy belingelinye lamaqembu aphatheke kumncintiswano wengqindi ophutshelwe kobulawayo ngomgqibelo okubizwa ngokuthi yi-National Boxing Championship. Umzukulu kaGreen uJayden Joseph ngomunye wabadlali obekumele laye adlale, kodwa lo obekumele adlale laye wesabile ukungena enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Ngibingeleli kini nonke balalela bahle. Sakazwana omuhle lo bulisa ngqubile wakwamthi mkhulu. Ngiphuma lapha enyatshe emngcolweni yenkayi negogwe, ikho nje lapha engikhulele khona. Ngicela nami i-support isuka kumina, ngoba mina ngilutho ngaphandle kwenu. Nami nje ngicela ukuthi ninginikeze u-support. Ngiyatholakala nje kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, ngaye laphana naku-Facebook uthi ukuguluva wesintu music, uyangithola. Naku-Instagram nakho ngathi ukuguluva wesintu music uyangithola. Uye naku-YouTube futhi uyangithola, futhi nakhona uyangithola ngokuqhubile wakwamthi mkhulu. Bengicela namba fowethu nanibodade kini nonke nje. Bengicela i-support ukuthi nami ningisupport, ngoba nami ngisayifikela nje emculweni. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu Jagalekaya, sikufisela inhlanhla khonapho ke ngokuluva wesintu. Singagqiba uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abakumandla le-Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York kwelamelika izolo bathi kukhanya ngani uzwile izikhalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bayakusola kakhulu lokhu okwenziwe libandla le-CCC abalandeli bebandla le-ZANU-PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa emigwaqweni kumbe zikhalale imisebenzi nxa iholo labo lingakhutshulwanga nguhulumende weZimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Ngolibalisa umthembo Themba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.